Into khona ngapha ukuthi khona baningi abantu abacasileyo abangathabi into ezenzakala ekhaya. And ukutshengisela into evele esiqalisile. Eqaleni nalezi nsuku nje abantu bayatshengisela. So ke lapha eNew York umgabe uyabe khona ku-UN General Assembly. So abantu bathi ayike singabuthana sonke lathi lapha eMelika. Sibuthane lathi gcwale simtshele simtshengisele la abone ukuthi khona hayi lathi ngapha hayi asijabule.
Ye, kodwa libona ngazani khonokhu lingakwenza kuzaba le mpumela enjani?
Into enkulu yikuthi khona azwe ngoba kamanye into ebesenzakala ukuthi khona abantu bebengakhulumi besingathi ukuthi khona hayi abantu sicabangani senzanani. Kodwa lapha-ke abantu sebeqasuke kakhulu sebefike sebehayi ngasingakhuluma ezwe laye khona phana ebone ukuthi khona hayi nxa efika lapha abantu abaso bantu bonke bamshaye izandla abaqhakezayo ukuthi hayi nangumuntu nangumuntu hayi ebona abantu bacasukile mtyeke must go singapha emelika yiyo into enkulu le.
Siyabona ukuthi bakhona abamqakazelayo sonke isikhathi njalo bakhona abazabe bemqakazela njalo nje ngomgqibelo pho-ke liza kubamba njani khonoko?
Hayi laba silandaba labo nje silandaba labo ngabantu vele abahlala beyenza phela le nto abaqali namhla labo minyaka yonke nje vele hayi bamthanda kabi umgabe kodwa ngabantu bangapha uyabona-ke into lapho lo masiko khona ngabantu abangapha bangabe emelika laba bahlala emelika umgabe abamaziyo ngulwane umgabe khuluma izinto ngesikhathi saye empini le mpini laphana nguye umgabe abamaziyo abamazi umgabe esihlala laye thina esiphila laye ekhaya so-ke bona hayi asilamsebenzi lawo labayenza abakwenzayo thina sikhuluma lo mgabe asikhulumi lawo.
Ye, so singathi-ke liyabe litshengisela ngapho kwangikhona ungasitshela-ke izidalada ukuthi labe lapha lalapha
mana ngithi khona ngapha kwe-a UN lokuzeni uma-headquarters lapha kulakho okulomkhulu umkhosi wakhona lakuselokuzeni ehoteleni lapha ahlala khona ayabe khona zabe isikhona futhi
so lizakwenza nsuku zonke kumbe lusuku lodwa
uqala mhlaka-17 kuze izi yokupheli lokuzeni i-general assembly zabe isikhona malanga onke.